Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imigoqo ephiwe ibandla le Citizens Coalition for Change ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto, ebalisa ukungachayi izilogani, ukungahlabeli lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano, isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda, siwahambele phambili ngoba kasikaboni ukuthi amanye amabandla njengabo MDCT bazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyi.
Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuthi bancitshe ucansi abesilisa abangabhaliselanga ukuvota, oqhutshwa ngomama othiwa Be a registered voter campaign.
Hambe register, nxa ungaregister ucansi endlini awulutholi. Lokuze sithubaka ubaba abuze ukuhlungu ngoba sayazi baba ucansi bayaluthanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe omhlaba jikelele iyaphumelela.
Eqinisweni akulalutho aselwenzile olwaluthwele ulungiswa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imigoqo ephiwe ibandla le Citizens Coalition for Change ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto, ebalisa ukungachayi izilogani, ukungahlabeli lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano, isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini okwenzakalayo. Amapholisa athi amalunga alinhlanganiso engalokotha ephule imigoqo le azawukhomba umuzi olotshwala. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kungani limigoqo ikhanya isetshenziswa kubandla le-CCC kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yenza kube lukhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lenze umkhankaso elifisa ukuwenza. Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda, siwahambele phambili ngoba kasikaboni ukuthi ba amanye amabandla njengabo MDCT bazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyi. Kuyithemba lami ukuthi amanye amabandla lawo la izano PF bazayinika imigoqo efana nayo ukwenzela ukuthi kube lento leyo kuthiwa fairness. Bengafaka lezi zinqumo engibona ngani zona nje kahle kahle ziyadingeka ukuthi zibe khona ngenxa yokuthi ngemvama kuvame ukuthi kube lo budlwangudlwangu lodlakela ebesilujayele emabandleni, ikakhulu ibandla lena leli LMDC la lebandla lezano PF lawo bajala ukwenza ubudlwangudlwangu. Nxa imigoqo isibanje kuzamele imigoqo enje isebenze kuye wonke amabandla. Ke mpinde ngithi njalo imigoqo leyi indlela abakufukwenza ngayo banika ibandla le-CCC into ethi singayithi thina luzwelo ebantwini ngoba abantu bazaqala ukubuza ukuthi kanti ibandla leli elomiselwa kangaka lipheteni. So ngicabanga ukuthi strategy sabo kabasicabanganga kahle nxa kuyukuthi bavele bajonge ukwenza iqhinga lokuthi benqabele i-CCC ukuthi ikhankase ngoba kwezenza abantu babe sebehamba babone ukuthi i-CCC le evalelwa phandle kanti yona injani. Kufanana lokuthi ma umuntu angapenda umduli abhale ukuthi lapha ku wet paint, imvama siyathola sokule minwe eminingi khonapha abantu befuna ukuzwa ukuthi imanzi ngempela. So ngibona ngani iqhinga labo lisebenza in favor of CCC ngendlela abakwenza ngayo.
Nxa sikhangela imbali yebandla le CCC, amapholisa bengaba bekhangele khona ukuyini ukuthi kuke kwaqhamuka udlakela phambilini kumbe baphongu ubawomisela nje kuphela?
Ye, kuliqiniso abantu be CCC yibo phela kade beyi MDC. Chamisa uyaziwa ngokuthi kuthanda ukuhamba lamaxuku abatsha abathanda umsindo vele kuwaye njalo kususela ngensuku zakhe sase college ebizwa ngegama elithi Wamba Dia Wamba njengowolodi lohana owe Democratic Republic of Congo bayikho kwadabuka khona ibizo elithi Wamba uyakuthanda yena nje ukuhamba lamaxuku abe sengani uyiwolodi kuphinde kube njalo sikhumbula ukuthi ibandla leli yibo ochamisa akade elequcuku lelalabatsha akade lithiwa ngama vanguard asesababona beshaya abasekeli bakamdzuri kabuhlungu eHarare eminyakeni edlule yibo futhi amaxuku esawabona efuna ukushisela uMonzora lokhuphe endlini engenge ngo-2018 kungcwatshwa ubaba uMorgan Tsvangirai
umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda.
Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngeviki edluleyo usungule umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota oqhutshwa ngomama othiwa be a registered voter campaign. UNdebele uthi nxa wonke amacebo esehlula owesifazana kuzafanele ancitshe umyeni wakhe ucansi engaphekeli abantwana asebekhulile ukudla abangabhaliselanga ukuvota njalo axotshe iloja ngoba bebuyisela isigaba seMatabeleland lakobulawayo emuva ngokungabhaliseli ukuvota. UNkosikazi Ndebele utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usexoxisane lenhlanganiso yeZEC kanye lehofisi kamsitheli ngengxaki ezenqabela abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ezigabeni zeMandebeleni.
Siyabatshela ukubana ukuthi bengabi khona kuvoters roll kuyingozi kakhulu nothi emuntwini ezepesen eyedwa but ku-region yonke jikelele ngokuba ama-constituencies zethu azayehliswa ngoba abantu aba-appear kuvoters roll sibalutshwana. Lokhu kuzayenza ukubana abantu abayasimela kuparliament bekhangele inhlupho zeMathebeleland bepusha indingeko zikaMathebeleland bazoba balutshwana okutho ukuthi sabe sesiluzile as a region kwezomnotho sokusheka umnotho wokubana isigaba ngesigaba afuze sithole inani elingaka kuzayenza ukubana thina njenge-region sithole inani elilutshwana ngokuba okwamanje besithola indingeko zema-constituencies ayi-38 ku-210 leyi ekhona nationwide okutho ukuthi inamba ingaveli yehle thina sabe sesithola ukulutshwana ngoba sebenika uqhivi to that number maybe 36 kumbe 30 ufice ukuthi kwezinye indawo like kumaswingo le abantu baningi abaregistile sebengezeleli nani sokungezela ama constituencies ishiye le yade ufuze ubuye kithi isisiya kibo ngoba sinanzela ubana abantu abaningi ayisikho ukuthi ikabafuna ukuregister as such but babona kungancedi ukubana bavote so kade siyabona ukubana le registration ayinani lokuthi uvotile kumbe awuvotanga but oba khona ku voters roll ukuze as a region sibenefite ngobuningi bethu ukuthi kulabantu abangakanani kusigaba sakithi sonke jikelele abalesidingo zezithupha siyazama njalo ukubakhuthaza ukubana bavukele endaweni lapho khona izithupha kuyethathwa izithupha njalo sike sazama lokufinyelela kwaberejistri sibabonisa even la izeki besibabonisa ukubana abanye abantu behluleka ukubana barejiste ngoba bengalaso izithupha njengokuba sikubonile ngenkathi sika-COVID bekuvaliwe endaweni eziningi ukutho ukuthi inani labantu abadinga izithupha labamabhebhi baningi kakhulu sobe sizama ukukhuthaza lakuzeki ukubana laba abahamba besirejistisa ngezigaba ngezigama uhambe labo laba abarejistisa izithupha labaphathisa izithupha lokhu kungenza ubana umsebenzi lo ube lula njalo ufuqe kabani.
Ungachazisa ukuthi kahle kahle kuyini lokho okungakhuthaza ukuthi abantwana abangabafana abangamantombazana obaba ezindlini bonke bayibhale
leyi ke sithandekile siyibizwa ngokuthi last push konte icampaign le ayifuqwe ngumama at household level kube le no to 930 citizens ezindlini zethu njengabomama so okungcono ukuthi ubaba nxa ungumama umncitheko zecansi umbosi ubana baba mina angeke ngibe ngiqhubeka ngihlangana lawo ocansini wena ungumuntu unresponsible ofaka impilo yemuli yethu impilo yesigaba sethu impilo yesizwe ebungozini so hambe register nxa ungaregistering ucansi endlini awulutholi lokhu kuze sithubaba ubaba abuze ukuhle ngoba sekaze baba ucansi bayaluthanda ezindlini lapha njalo ucansi vela kulaba bongaphile engamthola ucansi ubaba uzaphakama hambe eregister then nxa ungabantwana abantwana siyazi ubana abaningi abale 18 years maybe ufica ukuthi abasebenzi abona ngokuthi babehlala emabridging xa bangabafana take an extra mile ngaye ngumntwana uhle umtshela ukuba namntanami ngahambi ukudla ngiphakeli nxa kuyukuthi kuyidina no dinner for you till uzubuye le sleep esibonisa abana yaregister umntwana kuzamsa ubuhlungu ngoba indlala ibuhlungu aphakame ehambe eregister ubona abantu odela kho kali phakami umtshele ukuba akula ngendlela mina I cannot live with an unresponsible citizen ngoba ufaka isigaba ufaka imuli yami ufaka isizwe sonke obungozini so go and register if not uyaphinika notice yaphintotwa nika notice ahan ulojetiza ka force ukuba le register it's an extraordinary option esibona nje ngoba mama
lo ngonkosikazi Khora Ndebele oqhubha umkhankaso we BA registered voter campaign obeqoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 ekwobulawayo Umongameli Emmerson Mnangagwa ose Brussels kwele Belgium emhlanganweni we AU-EU summit osungulwe izolo uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamanye amazwe iyaphumelela uMnangagwa ulobe la mazwi enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter eleZimbabwe selilesikhathi lizama ukuvuselela ubudlelwano balo lamazwe afakela amalunga ezanupf izijeziso zenotho agoqela akumanyano weEuropean Union leMelika amazwe la afaka izijeziso lezi esethesa uhulumende weZanupf umlando wokwephula amalungelo oluntu uMnangagwa ufake umfanekiso wakhe kuTwitter elomholi weFrance umnumzana Emmanuel Macron leziphathamandla zeEuropean Union ebabonga ngokumamukela kulomhlangano ophela namuhla uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo wambuza ukuthi ngempela uyakhanya yini ubufakazi bokuncibilika kobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamazwe angentshonalanga na
ngiyajabulisa njalo kuyabongeka ukubana yena ngowakhe umlomo uyakutsho ukubana amazwe aseYurophu ayamamukela ngibona ngazathi kuzancedisa ukubana uma sisiya ekhethweni esitshele ngasekwenzile in terms of ukuthi umnotho uye ngaphi ngoba isikhathi sonke abantu beqina ngokuthi ama-sanctions so kathesi ipikitsha yona le ayithathayo asitshela ngokuthi abelungu bayamamukela ngibona ngazathi kuyinto enhle ngoba akasenakuze besitshela ngokuthi ilizwe kaliphumeleli ngoba abelungu bemnikeze izijeziso zenotho ngibona ngazathi lokho asitshela khona kuyajabulisa ngoba sesizamkhangela ngemva kokuthi ekele ukudlalisa imali yelizwe esithi kwankona kule campaign yama-anti-sanctions
ukuncibilika kobudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba uMongameli Mnangagwa athi kuyaphambili kuyakhanya yini bukhona lobo bufakazi
eqinisweni akulalutho aselwenzile olwaluthwele ulungiswa instead lokho kusiya kusonyiswa ngoba lakathi esima ukhangele lokho esenza imithetho yokuncindezela enjenge-PVO bill etshengisayo ukuthi vele kafuni ukuthi kube le-plurality yama-voices ukuthi kube labantu abangakwanisa ukuthi bekhulume ngokuthi umbuso omuhle kumbeni mubi bekhuluma bezimele so ufuna yonke into ayithathe ayione isebenze ngaphansi kwamakhwapha akhe ngezomnotho akulanto futhi etshengisayo ungabe ehlangene lawo somabhizinisi kodwa ungakhangela silanda u-2018 kwathiwa kulama megadeals amaningi ayenziwe kwaba lama breaking ceremony kodwa kulalanto eyodwa ngitsho ongathi yenzakele i-employment creation eyenzakeleyo kuphela yokuthi bethathe bebesebesithi abantwana abaqeda izikolo sebeqhatshwa ukuba ngokhondakitha bemjova bekhiphe abantu bathe abafike ku-form 4 abafika ku-form 6 abanye ama-graduates yiba sebesiba ngowindi babojova labo oda bephila ngakhonokho ngoba umuntu ofundileyo bekhangele into ebesemahofisini kodwa athe singe osengowindi
umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo Umongameli Cyril Ramaphosa losikomitshi wamapolisa esabelweni seGauteng kwele South Africa sebekhuthaze iqula elizithi Operation Dudula elihamba lidinga abokuza abaselizweni leSouth Africa ngokungekho emthethweni ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba akukho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabezindaba izolo umongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumende wakhe uyakwazi ukuthi kulabantu abahamba bengena ezindlini lemankampanini bedinga abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kufanele lomkhuba uphele njengoba lokhu kudala ukucwasana ngobuzwe njengoba abantu abaselizweni abavela kwamanye amazwe beza ngokuchiyeneyo.
There certainly is no need by the South Africans or for South Africans to take any action in their own hands.
Akudingeki ukuthi abantu bafake umthetho ezandleni zabo. Siyabazi abahlanyela inhlanyelo yokucwasana ngobuzwe.
Trying to ferment negative attitudes and feelings towards people from other countries.
Esebuzwa ngabezindaba ukuthi uhulumende wakhe uzilungiselele yini nxa kungaqhamuka izenophobia, uRamaphosa uthe abezomvikela balindile ukuqeda lobanhloboni yodlakela olungaqhamuka. Kusenjalo usikomitsho amapholisa edolobheni leGauteng umnumzana Elias Mawela uthi akukho emthethweni okwenziwa ileli qembu elizibiza Operation Dudula.
There's no citizen who's empowered by any piece of legislation.
Akula muntu owumuntu kazana ovunyelwa ukuhamba ebuza abantu ukuthi baselizweni ngokusemthethweni.
Once the people start doing that, they are overreaching.
Usikomitsho Mawela uxwayisele liqula ukuthi lingaqhubeka lisenze njalo lizayifunda ivaliwe.
I call upon Dudula operatives that they must cease to do that. They shouldn't do that. If they want to assist us in dealing with illegal,
ngixwayisa iqembu le-Operation Dudula ukuthi lekele ukwenza lokhu ngoba bengaqhubeka bazafica imbila zithutha.
In that space, this is what is happening. But once they begin to take the law into their own hands, they are crossing the line, and the laws of the land needs to be applied.
Amalunga eqembu le-Operation Dudula asekhona endaweni ezijeneyo zelizwe lapho abahamba khona baxotsha abantu bokuza abathengisa emsikeni ezitolo lemabhizinisini besithi imisebenzi abayenzayo ithathwe izizalwane zakwele South Africa. Ngempelaviki amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ngesikhathi amalunga aleli qembu ezama ukungena e-Hillbrow Uvale le-Orange Grove. Kodwa kokhokhela leli qembu umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uthi kusobala ukuthi amapholisa athola intshontsho kwabokuza laba yikho engawabophi xa besephula umthetho. Uthi akumangalisi ukubona iziphathamandla zikahulumende zingabi yingxenye yohlelo lwabo ngoba azazi inhlupho ezibhekane lomphakathi malanga wonke. Namhlanje ke akasatholakalanga ukuthi aphawule ngokuthi bazaqhubeka na ngenhlelo zabo ngemva kwesixwayiso samapolisa lomnumzana Ramaphosa. Iningi lezalwane zeZimbabwe selimukele ngenjabulo enkulu inkulumo kaRamaphosa namapolisa lobanje bekhona bathi kuvamile ukuthi uhulumende aqine emlonyeni kodwa aqine engasenzanga lutho. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lezempila kahle lubika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi inani lababanjwe leligciwane lakhuphuka layafika kumakhulu afika phose amane 385, abangamachumi amabili lathoba mine mbili 28 ngababambe leligciwane esikolo sesigaba seMaswingo, kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 ngabalithole ezikolo zesigaba seMathepeleland North. Asebehlatshwe amajekiseni amabili awe COVID-19 sebesedlula kancane izigidi eziyisikhombisa 7.2 million. Ilizwe lithi bengafika izigidi ezilichumi 10 million abahlatshwe amajekiseni omabili ukuthelelana leli gciwane elizweni kuza kuba nganeno. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Ngoba isikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronic lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo seliza kuba yilo elilempilo edulayo elizweni jikelele kulandela ukuqonga kwemithelo lembadalo yokupaka izimoto. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende uthi indingeko zamatitshala sezifinyelelwe ngalokho kumele bancume umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufeza izifiso zabo. Kuba manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ikhuluma lo Penias eCape Town. Thina balandeli bamayelo sithi phambili ngoChamisa, phambili ngoChamisa. Labo Monzora labo bayadlala lapho, zombonisa thina kuma-election.
Hayi, thina siyabonga, siyabonga ma-president wethu, sesivulele, siyabonga kakhulu. Uma ngikuthanda uMfundo ophuma endaweni yaseLupane esigabeni saseParry, ngibonile lami kakhulu ukuthi ayi president imase sivulele lokho kwaqa iCovid angaze ngihambe ekhaya, but kodwa lami seza khona ukuthi ngihambe, but kodwa kuba lakho konke yimilapho, kodwa indlela zemali lezi ezikhiphwa endlekweni lezi ayi besingixaka kakhulu, but I know sibonga uhulumeni wethu lati ayi siyambonga ukuthi kuphela ngabe uyacela ukuthi laba abangela amaphepha akwanele abangela ama-passport ngabe kuthiwa bakhulunyiswana bangezele listi babe befakelo 6 months, 4 months ukuze bekhone labo ukuthi bangene ama-passport benze abakwenza babuye. Ayi 3 months incane kakhulu.
Sele bonani kwi-Studio 7 ngenjabulo funa uPaul ngodaba lololo lwamaNdebele lona. Kumele sivotelane thina shota amaNdebele abona ukuthi sivotela amashona, amashona asisebenzisa kuphela lapho. Sivotelane nesota thina sizimele sota. Bona amashona lokhu sayabahlala lonke sikhala kuphela. Ngaze ngine nginuchamisa nami yonke sebenzele esethiniyakini.
Sanibonani e-Studio 7 ninjani lonke nabalaleli bayo. Uma kuyikuthi uMakhupe no-Abednego Bebe no-Welshman Ncube sebebonile ukuthi kujoyinana namathimu amashona kubancedisi. Uright kakhulu lokhu asebekwenzile ukuthi babambane kodwa njengabantwana basemathebelele. Nibambane Welshman Ncube lo-Abednego Bebe noMakhupe. Lingabambana liba lesithunzi esingconywana esikhulu futhi nothi esingconywana esikhulu liba lesithunzi esikhulu kabi. Dani ukuyobambana lamathimu la aseMpumalanga o-CCC yini kona lokho. Chamisa Chet ozano PF. Umani kulawo mathimu aseMpumalanga nizo yakhe elenye iqembu la kwamathebelele. Ngiyabonga.
Oh, ekhaya kuStudio 7 linjani? Siyaphila. Awusindo endukile futhi yeyeyeye ngendukile futhi lokho ngidinga. Ngisoze ngimi ukuthi ngidinga umfowethu Louis Anele Mahlangu. Abamaziyo bamazi ngolusto, abanye bambiza ngu-Anele, kade ehlala e-Country Park ku-Trip 137 kokufly. Ongabe emazi kumbe ele namba yomngaya abangani u-Abi, uSpekara, Edwin, Trimo, Mathew bezingibiza ngomafa, engincedise shiwa embambe nambeni zami seBotswana plus 267 73 52 8681. Inamba zami lezi zizi ku-WhatsApp. Ku-Facebook ngusindo M, i-Facebook yami leyo. Cela lingincedise shiwo ngabe sazi kumbe ngabe lolwazi nyana nje olincane. Engincedise shiwo ekhaya uvela evela buse avoka kwamathayi kugodlola. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7. Igama uThulani Ndlovu enkaya kwaSikhobokhobo. Ya namhlanje ngizamphethe udaba lokudaba labantu bezekhi lo. Nginokuphendula njalo lubaba lo bekhuluma nje mhlaka 16 February lana 18 yenu supporter uqombulele lezaphu ye abantu lingavotela izano futhi liyabe sifanele lizigwaza emkhontweni libambile ngifuna imphendule baba akunjalo mawa ungumuntu olandela ipolitics yaseZimbabwe politics yaseZimbabwe ibanjwe yizano PF ikubona kulalela iqombulele le team pachedu leli lese libahlakazi inwele songathi ngamarasta abasazi nento abayenzayo ngoba okwamanje ubheka indaba yakobulawa eCountry Park abantu abaningi bakhichiwe 5000 something bese kwenye indawo uyabona kodwa ngapha vele already bayesebevotisiwe bevotiswele izano sotsi ngudlu babesele siya ngalena futhi sebe siyavota belena into okumele uyinake leyo baba ayisikuthi abantu bayefuna izano abayifuni totally wonke umuntu akayifuni izano kodwa ubuqili babona besifundi silwisane nakuze sibuvale mina ngibona nje ungcono vele kudilizwe khona ukuthiwa yizekhi umama lwana omhlophe lowo engathi likhalad ngokugcobisa amafutha abantu asakhitshwe totally njalo mina ngiyakhuthaza ukuthi bona abazombangazo abahlale phansi bayicubungile indaba le bengakhalali ukuvota bengakhalali ukuvota laba umunzura base bakhuphule banikeza izanu PF iwine futhi ngiyabonga
salimonani salibonani mazimbabwe amahle salibonani bakithi mina engikhulumayo ngibizwa Francisca Ndlovu ngivela kwamadabe kuwadi 3 ngisimanga nje sikuthi uhulumende wethu ume yenza lutho ulobhasobha phambili uhulumende uthe uvulile amabhoda iJackson leli libuya wathi kasiforce ukuthi silihlatshwe njalo uthi khona abantu kababuye behlatshiwe ama-injection abanye njengoba bephandle kwelizwe kunzima kangako ukuhlatshwa injection uphandle kwelizwe uyabuza uhlatshwe nini amajekiseni amabili onke ade uvele ungabuye ekhaya nxa kuvuliwe amabhoda it means imicingelo yonke leyo ukuthi kuyathathwa ama-coronavirus kuyahlokozwa abantu abakhale sekuphelile hayi khona ukuthi nxa sesithiwa sinzangena ziyezakala ukuthi sihlatshwe wonke ama-injection umkentolo phela ngowethu angithi kukentwa thina yito sizivikele ukugula emzimbeni yethu kanti usifoselane kulesinye isazelo saziyo engenjekiseni leyo thina sifuna ukubuya eZimbabwe ngikhuluma ngiseshashi eBotswana sifuna ukubuya eZimbabwe kuhle sisiye ezweni lakithi njalo ngalezi nsuku sifuna ukubuya vele sizobhalisa ukuvota singahlukumezwa sifuna ukubuya sizokhangela amabizo ethu singahlukunyeshwa imfula igcwele siyadabula lapha nga bese yadabula lapha khona nxa sidabula lapha lapha amatsotsi agcwele endleleni la la bantu bakhe labo wababeke endleleni ukuthi besilinde sebengabatsotsi ngoba sebemelela imali ngiyabe ngingalayo imali yakho lokuthi mbaphe ngiyabathola behlezi ezikhaleni besithi bafuna imali ifind yokuya eZimbabwe 400 ifind yokuya eBotswana babebekwazi ukuthi awunamali 200 hheyi balithi sidubekile eZimbabwe thina sidiliswa yiwo amasotsha agqokileyo impahla ethwele umbhobho nxa uvele eBotswana nje ayikhipha nje 400 kahle ubaphe ethi besuka lapha bekulandela emuva kubathole kwamadaba
asibotenimqondisimo intaba ntamashona yenza njani mashona adlala ngabantu asibotele imqondisimo
eyi izane ikhuluma into engasebenzi khangela umgwaqo wenkaya ukuthi unjani usukisele i-airport akula mgwaqo wama-potholes kuphela angikwazi umgwaqo abayilungisa utadi eyi kanti wayekekhulutshela abantu into engayiengekho yena umgwaqo wenkaya usukisele nyathi kuzefe enkaya ngamagodi kuphela udingisele ukuthi ungathenga imoto uyithenga ukuthi iyakufa phela abakhuluma iqiniso sebehlulekile
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amabutho akwele Russia aqhubeka ebuthana bucwadlana lomngcele walelo lizwe lo-Ukraine lanxa iziphathamandla zakwele Russia zisithi amabutho alo asebuyela enkambeni zawo. Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uthi imbiko abayitholayo ikhomba ukuba amabutho elokhu ehahabela umngcele wele-Ukraine. Njalo kufike amanye njalo amabutho akwele Russia azinkulungwane eziyisikhombisa. Umongameli Joe Biden uthi ele Russia likhanya lilokhu lihlose ukuhlasela ele Ukraine ngasiphi isikhathi. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Imigoqo ephiwe ibandla le-CCC ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungatshayi izilogani idala imibuzo eminingi. Umhlali wakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza omama ukuthi bancitshe obaba icansi nxa bengabhaliselanga ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibhalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.